isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ubuga njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 5 kuMfumfu 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje abalwela amalungelo oluntu bathi bamukela ngenjabulo isinqumo somthethwandaba esibamba amapolisa lomphathi ntambo wendaba zasekhaya ngamandla ukuthi bahlawule omunye owesifazana owabhacabulwa kabuhlungu ngamapholisa. Oke waba ngumphathi ntambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere, yena obotshwe kunsukwana isanda kwedlula ngamacala enkohlakalo uselahlwe ligqeda lakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakhankasela amalungelo oluntu sebamukele ngenjabulo isinqomo somthethwandaba we-High Court esibamba amapholisa kanye lomphathi ntambo wendaba zasekhaya ngamandla ukuthi bahlawule owesifazana unkosikazi Lilian Tinyerere phezu kokutshaywa kwakhe kabuhlungu ngamapholisa ngo-2016. UTinyerere yena oleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lane watshaywa kakubi ngamapholisa phambi komthethwandaba weHarare ngesikhathi kulokutshengisela phezu kombuso kamnumzana Robert Mugabe engakagenqulwa libutho. Ugogo Tinyere wasuka wabophisa amapholisa encediswa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kuliviki umahluli umnumzana Nicholas Mathonsi unqume ukuthi uTinyerere wabhacabulwa ngaphandle kwesizathu. Ngokunjalo uMathonsi ulaye amapholisa kanye lomphathi ntambo wawo umnumzana Kane Matema ukuthi bahlawule umamangala inkulungwane ezedlula kancane ithumi lantathu zamadollar $13,500. Obe ngumphathi ntambo obona ngokwakhiwa lokuthuthukiswa kwezabelo kuhulumende kaMgabe umnumzana Sevia Kasukuwere, yena obotshwe kunsukwana isanda kwedlula ngamacala enkohlakalo uselahlwe ligqwetha lakhe umnumzana Jonathan Samkange. USamkange olilunga lezanu-PF wazise umthethwandaba izolo ukuthi akasenelisi ukuqhubeka emela uKasukuwere. Umnumzana Samkange obikwa ethuselwe ngabanye bakhe kuZANU-PF besithi kumele achiyane loKasukuwere ngoba eyisitha sikamnumzana Emerson Mnangagwa. Umnumzana Kasukuwere ngomunye wengqungquthela zecele leZANU-PF elalilwisana loMnangagwa ele-G40 lingakahlakazwa libutho. Abenhlanganiso yababalisi ezimtha sebesole kakhulu inyathelo elithethwe luhlangothi lwemihloliso olwezimsek olokuthi amaphepha emihloliso kagrade 7 kumele ayithathwa kumacluster centers aphinde abuyiselwe khona vesithi lokhu kudala indleko enkulu ikakhulu ezikolo zemaphandleni. Kubika intatheli zindaba ye Studio 7 uMavis Gama.
Abezimtha bathi kudingakala ukuba kube lezimota ezisetshenziswa kulolu hlelo okwensuku ezilitshumi lanye kuqhutshwa limhloliso. Unobhala jikelele wezimtha umnumzana Tapson Nganunu Sibanda ulandisa ngodubo abaphathi bezikolo ababhekane lalo.
Eminye imango ayilayo ni transport. Nxa ungahamba uye emaguswini endaweni ezinjengabo sikhobo. Ukhumbule ukuthi umbalisi uzamela suke kosikhobo esiyele amazamani thine bewabisele nsuku zonke ekhumbula uza kubona ukuthi yiqili obumangalisayo ungahamba uye khona enkayi ukhangele iclaster esesiyange uhambe uye ebhinga ukhangele ukuthi uteacher osuka esinamsanga esiyakholetha amazamani thine esiyabhuwa ukwenza njani akulayo imoto ozayibona kodwa kamathala kuthiwa kabahambe ngezinyawo.
Usibanda uthi kusobala ukuba kulinyathelo elithethwe kungela ukucabangisisa ngokuningi okuqondene lababalisi.
Uhlelo lolu silibona ngani thina luplanwa ngumuntu ohleziwe ehofisini ongaziyo ukuthi phandle kunjani lapho ongakaze atshaye ubhuqule emakhaya ongakaze afike esitulibhasi ongakaze afike emount darwini ehamba ngenyawo angazi ukuthi baseve ama-interest kabani. Yikho ngaloko sithi thina izimseke ayikukhangele masinya lokho ngoba kusebenzeki izimali kaziko ama-headmaster already kungakapheli iviki asegula ngokuhamba up and down besiyakholekta amazamanishini bewabisele.
Ukhuthaza abezimseki ukuthi bakukhangelisise lokho abakuvumelayo ukuba kwenziwe.
Okusimangalisayo ukuthi kusiyaphela 11 days ama-headmaster afanayo azabe njani isimo sawo kubi. Whoever planned this asimzwisisi ukuthi wayecabangani izimiseka ayikukhangele kutsha lokhu ayisiko emadorobheni lapho ubuningi babantu abakho emadorobheni okuthi abazathatha ichova after all layona ichova kafunakali kufunakala i-transport eyiqhashileyo so silithina kakukhangele masinya lokhu.
Okusekelwe ngesinye sezakhamizi kobulawayo umnumzana Nkosikhona Dibidi othi umangaliswa yilesi sinqumo esathathwayo.
Yena lowo muntu uyabe plan uyabe ehlezi ehofisini kumbe ezicabangela ukuthi ngingayenza so ngiyenze so but okufanele ukuthi inhlanganiso ezinjabo zimthale zibancedise especially nathi bebekhulumisane lawo bebancedise ukuthi benze njani endabeni enje nxa belohlelo abafisa ukuthi beluyenze olungaphathisana lezikolo olungaphathisa izikolo luncedise lababalisi. Umuntu nxa ehlezi ehofisini yakhe qalisa ukudicida nje eyedwa kuba nzima yikho sesisizwe izikhalazo ezingazona lezi.
Lanxa kungumbono omuhle ukwenqabela ukuvezwa kwamaphepha emihloliso engakabhalwa uDibidi uthi bekumele abezimseki baqale bahlolisise isimo sezikolo elizweni.
Nawo usuzahamba ama-10 kilometers 20 kilometers uhambisa amaphepha kuba nzima kakhulu. Izimseki iplan okunye but bekukuhle ukuthi nje maybe nawe bebeke bakhulumisana labaphathi bezikolo lama-association yonalawa njengapho zimtha bazwisisana ukuthi into le bengayiphatha njani kulokuthi khathi sizwe sokule mpiko yokuthi ababalisi selaba labo-headmaster sebethwele nzima ukuthi bayenzeni ngamaphepha la khona kwi-11 days umuntu etsholobela esiyathatha atsholobele njalo esiyavisele ku-cluster. Nges-11 days zakhona izimseki bingabi kuhlolise kahle ukuthi singenza njani ezindaweni ezinjalo kumbe kufakwe imoda ukuthi kodwa lokho ukuthi incedise ngesikhathi sanalesi.
Lo msakazo okhulumisane labezimseki abaveze ukuba bazise abaphathi besikolo ngalolu hlelo ukuba batsho lapho benganelisi ukululandela lolu hlelo njalo luzalandelwa kiyo yonke imihloliso ebalisa oluka form 4 loluka form 6 hatshi oluka grade 7 kuphela. Omunye wabakuhlangothi lezokukhulumisana loZulu enhlanganisweni yezimseki unkosikazi Nikki Dlamini uthi lokhu bakwenza ngendlela yokudala indlela zokusebenzisana lalezo zikolo ezinganelisi ukuyathatha incwadi zemhloliso lezi kuma-cluster centers kubekwe abazozilondoloza ize ibhalwe leyo mihloliso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Intathelizindaba elodumo eqoqe ifilimu yeGugurawundi ethulelwe uZulu wakobulawayo ngeviki yedluleyo umnumzana Zenzele Ndebele uthi uzalandela ngenye njalo ifilimu mayelana ngalumbhuqazwe ngoba sokulabantu abaningi abaza kuye besithi bafuna ukukhuluma ngokwabehlelayo. Nangu uNdebele exoxa lo Chris Gande weStudio 7.
Ambona mani ngathi umkhosi wokulaunch documentary wahamba kuhle abantu babuya ngobuningi babo response after the documentary been good because kulabantu abaningi asebe ngithintile bese ta lami ndesikhona esinje bengifisa ukuthi ngawo uyakhuluma ngaso kulabanye abantu abadinga izihlobo zabo ukuthi ha mina umntana nami ngamgcina entumbane asazange sambona ungasinceda yini futhi simthole abanye bathi mina ngizothola umntana nami wakalitidenti kwakuthi bani bani ibizo lakhe. So there are a lot of people who are actually who are coming up bebuya lezo story eziningi okusho ukuthi that will show ukuthi maybe ngokuya kwesikhathi sizalulandela udaba lolu sicontinue silokhu sikhuluma ngendaba yegugurawundi ngoba indaba eqakathekileyo ebantwini abaningi for ama-reasons atshiyeneyo.
Phambilini kokwethula i-documentary yakho le siyakhumbula ukubana kuke kwaba lokunye singathi ukuhlukuluza, kuhamba njani okwakathe?
Since ilonje documentary hayi angikaze ngibone any problem, akula muntu osuke walilanda angikaze ngikhulume labo so mbona ngani labo sebabone ukuthi hayi ilonje cause bona i-main aim yabo kwakuyikustop ilonje. Njengoba ilonje senziwe ambone ukuthi kulento abangayenza kathesi.
Lona uhlangothi lokukhumisana umlotha siyabona ukubana babekhona abanye abasebenza khona, kukhona yini abakhuluma ngakho ngodaba lwe documentary le?
Yeah, u-chairperson we National Peace and Reconciliation Commission waye khona ke wakhuluma ngokuqhakatheka kwekomiti yakho ye National Peace and Reconciliation Commission ukuthi bafuna ukuthi belulungisise udaba lwegugurawundi lolo. So ngiyethemba ukuthi baza continue bebekulungisisa khonokho ngoba kwesinye isikhathi abantu bayakhuluma kuphela bengenzi lutho kodwa bathembisa ukuthi ludaba abalukhangeleyo ngokuya kwesikhathi bazangena kumakhosi abantu befika lapha nge-Saturday ekuseni sabathatha sabahambisa eBhalakwe ukwenzela ukuthi bebona ukuthi nxa sikhuluma ngeBhalakwe sikhuluma ngendawo enjani. So balolwazi sebekwazi ukuthi indaba ehluphayo bafika khona ngale bahlangana lezakhamizi zabatshela ke induku abalazo bathembisa ukuthi bazaphenduka bezohlolisisa khuluma lezakhamizi ngedaba lelegugurawundi.
Phandle kwelizwe ke i-documentary yakho yamukelwe njani?
I-documentary le ngifakile ekunjini lapha baningi abantu abakhuluma ngayo. I have all sorts of invitations for into ezijiyeneyo so ngisakhangela nje ukuthi yini embona ngaqakathekile ukuthi ngi-attende because I don't believe in just attending all festivals and all meetings for the sake of it but ngiyabe ngifuna ukuthi ngihambe lapho embona ngani kungatholisa usekelo for i-documentary le for i-issue le. So internationally I think i-reception was very good. There were a number of international papers who talked about it. Ngayenza ama-interviews even on regional international radio stations so ngibona ngani konke kuhambe ngendlela.
Kukhona yini okuphekela uZulu okufana lakhonokhu osukubukisile?
Sithola sisebenza so kukhona enza kulungisa enza kuthi mhlawumbe emavikini amaluthwana ngikhulume ngakho but sase-planning stage kathesi but engakutsho futhi ukuthi into ishiye egugurawundi le isaqhubeka ngoba kuningi intwamela abantu kumele bezikhulume. We're just touching on different issues for example ukuthi ngoba nama-distance we just talked about it but it's a whole movie on its own. Kule ndaba ye-economic impact yegugurawundi ukuthi kathi bona abantu bemathebeleni balahlekelwa okunganani izinto ngathi izifuyo impahla zabo imali abantu. That is a whole documentary on its own so kuningi okusamele kukhulunywe ngendaba yena leyo ngokuya kwesikhathi sike ngisibona ukuthi ikuphi esingakuthatha sikwenze. So ngibona ngani umumo welizwe nxa uvuma every year there will be a section or ngathi a part that addresses the issue of ground.
Umnumzana Zenzele Ndebele intatheli zindaba elodumo eqoqe ifilimu yegugurawundi ethulelwe uZulu wakoBulawayo okumalanga sanda kwedlula. Udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa obikwa edinga ukusungula iwofisi ezathathwa ngumnumzana Nelson Chamisa edale lephalamende abe ngomkhokheli webandla eliphikisayo elikhulu njengokwenzakala kwelebhilithane luqhubeka lusemlonyeni yabanengi. Lanxa abanye besithi uChamisa kumele avume abanye bathi kamelanga akwamukele lokhu. uGibbs Dube weStudio 7 uxhume isiphathamandla seZanu PF uMnumzana Belief Gawulele sikhulumele sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sipanda kanye labalaleli beStudio 7. uGawule nguye osungule lingxoxo.
Sifuna ilizwe liye ngaphi Nkosi yami, ukuthi ilizwe leli liphongubanjwa nje amawitsha libe selilinyazwa ngokuthi sinalihlezi isifiso zethu nokuthanda kwethu ukuthi ilizwe leli liye kungani singafundi kobonkomo abavumayo ukuseva ngaphansi kwabomgabela nayizuka zizindi kodwa ilizwe laqhubekela phambili. Unkomo kazange alwele ukuthi ilizwe leli alibude, walele ukuthi abantu bakhululeke. Mina ngiyadana kakhulu nxa abanye abantu kade sibetshengisa ukuthi bona bafuna ukuthi ngabe bathole izihlalo, kodwa bengakhangeli ukuthi ngabe ilizwe leli siyalilungisa lifanele thina lezi zukulwane, labantu abethu lezi zukulwane, lezi zukulwane. Ngoba lilifa labantu abethu leli eliligugu kithi emele silibambe kuhle, ukuthi nxa singalibambanga kuhle lo mlandu ngitho lezulwini ngabona uNkulunkulu uzasijolisisa kumbe siyangaphi lapho siyalahlelwa khona, sajolisiswa ngomsebenzi omuke esishiye siwenzile lapha emhlabeni. Abanye abantu bakathesi asike sikhipheni konke lokhu esikukhangeleleyo kuphela ukuthi siseve ama-interest ethu, sikhangele imilizwe njengelizwe, singakhangele imilizwe njengomuzi womuntu. Ilizwe leli yasilo lomuntu, ilizwe leli ngelethu sonke siyakhathazeka. Abantu bayahlupheka kuleli lizwe, abantu balambile, abantu bayenzani into yonke, abanye abantu bayakholisa ukuthi kuhlale kunzima kwapha elizweni leli ngale ndlela. Indaba singavumi ukuthi into azimanga kuhle, sikhetha ukubambana thina njengemuli yeZimbabwe. Sibambaneni pho ngokuthi ukuthi sibambaneni ngokuthabisana, sibambaneni ngokuthi silungiseni izinto zifanele abantu, abantu baphile ngcono kuleli lizwe. Ngokunjalo kumele singenane sibuye ndawonye. Ukhetho soludlulile sifake ukhetho ngemuva, sikhangele umsebenzi okhangeleyo kwesizwe ukuthi uvuselele umnotho wethu njengakhona okokukhona. Asivumeli ukuthi umnanaba nxa esekhona babe nguye simnike ithuba leli, sihambeli sonke okunye kulokhu siza kulungisa phambili uze ilizwe lisifanele leli. Ngiyabonga Peter.
Ye baba Sibanda, umphendule ngamafutshane.
Ilizwe kalakhiwa ngemizwa, kalakhiwa ngolaka, alakhiwa ngozwelo njalo. Ilizwe lakhiwa ngemithetho lokuthi abantu baqhuba izinto ngendlela ehleliweyo ngembana. Lingaze lithina liyamnika kube kwenziwani idube silalo, ilizwe leli ngeke liqhubekele phambili kumbe lithenge enye into eyodentsha ekhanyayo lingaphansi kombuso lo okwaziwa nguPresident Mnangagwa ngendlela eqinileyo. Yikho khona okukusenga abantu nje kuphela njengemafia, lidube olukhulu kakhulu. Akulalithi lapha dololo.
Ye siyakuzwa kakhulu ke. Wothi sithathe ubaba usecingweni silo baba ke uThokozani Sileya. Baba Sileya kunjani?
Ngiyaphila linjani baba Thu?
Siyaphila kakhulu. Abantu abaningi bafuna ukungena sibili kuhlelo, akuphosela koko lapho ngathini.
Ubaba uMnangagwa kusekusegcekeni ukuthi ivele Gazani awine ngokusemthethweni ende ilizwe leli walihluthuna, elihluthunela abantu beZimbabwe. Khathesi into asezama ukuyenza ukuthi ancenge uPresident uChamisa ukuthi abuye azomncedisa. Mina ngedwa mbona kanika kusonto eright. Uright kakhulu uChamisa nxa esala ukuthi azoncedisa uMnangagwa, ngoba into esisenzakala kathesi antantu usefuna ukuthi abhixe avoxe ubaba uPresident uChamisa edakeni lwakhe avele aselwenzile. Yena into le antaona urigile ama-elections ecabanga ukuthi yena laba abangani bakhe ababemthembisile ukuthi bazamenzela lokhu ayekukhayele ukuthi bazakwenza, sokwehlule kathesi. So iqiniso likhona nje, uMnangagwa into okumele ayenze ngavume ukuthi warig ama-elections, avume ukuthi sokumehlule, aqhubele abantu abangakwanisi ukuthi bavuselele ilizwe leli. Hathi lokho esikubona akwenzayo.
Kodwa ke Sileya, phela umbuso wawuphakelwane njengegwayi phela. Ubona lapho ngusalenda nje ethi hayi manje sowungehluli. Kuyenzakala khona
lapho usuwayetha esikhonkosini baba Dube, umbuso kawuphakelwana njengegwayi. Kodwa esikukhangeleleyo ukuthi singathithina thina ubaba uChamisa kavume kathesi ukuthi abambane lolo bakuMnangagwa. Ngithi of course ngiyazi ukuthi uChamisa indlela zokuvuselela ilizwe leli ulazo, but kuzabe sokusibulele politically, ngoba into ezakwenzakala ukuthi nxa sesingena pala uMnangagwa bazasibhixa edakeni basishonise phansi, okuzakwenza ukuthi imuli yeZimbabwe iqhubeke idubeka. Ngoba ngo-2023 naso kusese besibhixa edakeni loliyana baza kuya ke-rige futhi ama-election.
Sithathe ke ubaba usecingweni ngazuthi silobani. Mnumzana kunjani?
Iyasila baba.
Ngikhuluma lobani?
Lo Ngulube.
Yebo Ngulube, kunjani baba? Ibizo ngubani?
Albert.
Ye Albert Ngulube, akujoni ukudaba lolu libona njani?
Bekufanele kuvume lokhu yena uThamisa, kodwa
ngokuya kwesikhathi akufanelanga ukuvume lo. Ngoba into esebedlule kuzona okungenzakala phambili angeke sikwazi, kufana nokuthi uyathiwa lapha njengofishi. Angithi ufishi ma ufuna ukuwubamba ukuzama ngazo zonke indlela. So uthamisa yena uright engavumi lokho, ngoba ngokuya kwesikhathi mhlawumbe ngezinye indlela mhlawumbe sokungenzakala something ngaye, ufana nomuntu osengozini kuwumanje. Yena akabekezele kuze kufike lowo nyaka lozayo, leyo mnyaka leyezayo azavotela ngaye na.
Lapho lizwe abalaleli be-Studio 7 bexoxa ecingweni lo-Gibbs Dube oxoxe njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule kanye lesikhulumeli sikaJamisa uDokotela Nkululeko Sibanda. Uhulumende uqhubeka esadalala ngendleko ngenxa yokudilika komnotho. Abanye bathi ibutho leZimbabwe likhulu kakhulu njalo indleko lezi zingehla kakhulu lalo lingaphungulwa, nanku phela akulampi. Kubika uMark Peter Ntambe.
Ibutho lesizwe labunjwa ngomnyaka ka-1980, ilizwe lithola uzibuse limanyanisa abalwa empini yenkululeko abeviyo lebutho eleZANLA elaliphansi kwebandla lezombusazwe eleZANU abazinkulungwane ezingamashumi amabili 20,000, kwathi abeviyo lebutho leZIPRA elaliphansi kwebandla elezombusazwe eleZAPU abazinkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000, kunye lababe ngamasotsha aweRhodesia Front. Umnumzana Albert Mazula omela izakhamuzi zeHarare uthi limbali imangalisa abaningi ngoba ikhanya ingakapheli kumbe ukuguquka phakathi kwebutho lamabandla ezombusazwe alibumbayo.
Kakusabanga le mfundiso loma esingathi ngumbe i-transition eqondileyo eyokuthi kwehlukaniswe iphathi lebutho. Yikho ubona ukuthi kwesinye isikhathi abantu abayibo abangama-commanders or ama-generals ku-army ngama-former ZANLA o ZIPRA.
Amabandla aphikisayo labantu makhaza bahlala bekhonona ngemali edingakalayo ukusekela leli butho lona ilizwe elingekho empini. Bekhuthaza ukuthi abezomvikela bafundise indlela zokusebenzelana labantu, hathi ukulandela okufunwa ngamabandla ezombusazwe ikakhulu elibusayo. Umnumzana Rejoice Ngwenya ocubungula ezombusazwe uthi kuyadingakala ukuthi inani labakubutho lehliswe ngoba ilizwe lingela mali njalo lingekho empini.
Kudingeka ukuthi abantu abasebuthweni babebalutshwane, kube le-reserve force ehamba abafana besiyasebenza nxa ngamatitsha kumbe bangamakanika bezisebenzela ezindlini zabo, kungaba nenkinga sebebiselukizwe emsebenzini okudulayo kubagcina njengenzi lutho.
Ingcitshi zithi kuba nzima emazweni amaningi ukuba enelisa ukuthatha inyathelo lokwehlisa isilinganiso sababumba ibutho mahlayana, noma umumo ungaba ngolokuthula kunelampi. Ibutho leZimbabwe lancedisa eleMozambique kumpiyalo labahlamuki beRenamo lahlasela ngomnyaka ka-1984 ngaphansi Operation Lemon, laphinda lahlasela laseCasabanana. Laphathisa njalo ilizwe le-DRC kusehlakalo esasolwa kakhulu ngabaningi, kwabangela ukuthi le mali yesizwe ibhidlike ngaleso sikhathi. Umnumzana Masimba Kuchero ocubungula ngezombusazwe uthi ngaphandle kwe-DRC akukho okubi okwenziwa libutho kumisebenzi enje.
Amabutho yethu ayathunyezelwa kundawo eziningi under ama-different peacekeeping missions United Nations kumbe awe African Union. So ngibona njengani kuyinto abayenzayo ngendlela eqondileyo sibili, ngoba bayasebenza labanye abakwamanye amazwe.
Kusukela sithola uzivusa ngomnyaka ka-1980, ibutho layidlilo elithola isilinganiso esikhulu ekwabeleni kwengatsha zikahulumende imali zokusebenzisa ngomnyaka kubhajethi, kodwa leyo mali yehliswa ngenani elizwayo ngomnyaka ka-2010 kumbuso womanyano, noma lihlala lisola ngokusilela kosekelo lwemali ngoba lifuna ukulungisisa imitshina yalo, ukuthenga imbhobho lenhlamvu zawo, ukubhadala ikholo lezisebenzi lokuthenga ukudla. noma imali ingeneli leli butho liphathisa ngokwakha izikolo kundawana esijeneyo amakliniki ukwelapha abantu lapha nalapha ya kungenambadalo ukususa omaqophula lokuphathisa abantu ngezikhathi zengozi ezifana labo cyclone Elene lempophoma zamanzi eMzarabani lendawo esifana leCholocho lakwezinye indawo uMazula uthi uZulu ukhangelela ibutho ukuthi libe kanje
siyabe sikhangelele ukuthi amabutho angene ancedise kuma project ehlukeneyo umnyumzekeliso engawunika umzekeliso omhle kakhulu kukhona lapho kwake kwathi amadokotela lamanesi benza istrike amabutho ahamba esiyancedisa ezibhedlela ukwelapha abantu yikho esikukhangelele ukuthi ibutho likwenze konoko ibutho kumele ukuthi libe labanga lobungane noma libe ngalabangani lama citizens elizwe
abangena kubutho lesizwe ngabantu abavame ukuba neminyaka ephakathi kwelichumi lachiyagalombili kusiya kumachumi amabili lane kunhlelo zemali zanyakenye uhlangothi lwezovikela lube kusimo sesithathu kungatsha ezinikezwe imali eningi kubhajethi lulandela olwezemfundo lolwendaba zasekhaya ibutho leZimbabwe libukwa ngamazwe omhlaba ngokusebenza kakuhle ikakhulu emazweni elinxuswa khona ukuba yingxenye yeviyo lebutho enhlanganisweni zomanyano ezifana labo United Nations, African Union lezinye kunje lonyaka ibutho lasemoyeni ele-Air Force lenelise ukuyangena umbukiso omkhulu owendiza mtshina we-Africa Aerospace and Defense Expo 2018 kwelezansi ye-Afrika amazwe afana le-Liberia, the Gambia, le-Cape Verde abikwa angamanye amazwe kuleli zwekazi enelisa ukusebenzisa imali ephansi kakhulu kumabutho awo ngimele iStudio 7 eHarare ngingu-Mark Peter Ntambe.
Lenkosi Malibongwe ingoma emnandi ingoma esiphiwa ngumampintsha ehamba lo babes bathi bona angisona beqiba ke uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili abalwela amalungelo lontu bathi bamukela ngenjabulo isinqumo somthethwandaba esibamba amapholisa lomphantambo wendaba zasekhaya ngamandla ukuthi bahlawule omunye ugogo owatshaywa kabuhlungu ngamapholisa ngo-2016. Mthokazi omuhle kwanele lichone kuhle kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-past 7 olivalelisayo ngowenu untungamilinkomo matukanduna bafuphatile.